Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo. I-National Budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo. Uncube uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona oluhlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwe-BIM. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye 900 billion Zimbabwean dollars lanxa nje ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna imali engena ku 3 trillion Zimbabwean dollars. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Jafeti Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uNcube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi chintsheke imali esiyisebenzisayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so mali esingathi ungabhajetha ngayo kube ngama-figures kumbe inombolo ezingakunceda lakusasa. Into yakuqala esiyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyaconsider ke ukuthi achintshe ibhajethi ke abesefaka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulaba abaswelayo singathi ngesilungu bathi i-social welfare kumbe ama-social services.
Wengeze wathi uNcube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uNcube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangela ukuthi aqakathekise indaba yamanzi koBulawayo, iGwayishangani Lake iphutshe, kwezokusithi pipeline okumele ifike koBulawayo layo iphutshe kweze ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili, sikhangela ukuthi aqakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkayo Bulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Matopo Bulawayo, ngoba imigwaqo emdala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emgwaqweni. Okwesithathu, izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe. Kanye ukuthi uhulumende aqhakathekise ukwakha izikolo zibe nengi.
Sibuze ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uNcube ukuqhakathekise kubhajethi le.
Sikangele ukuthi aformulate a policy as a guide ama-fiscal authorities ukuthi athole i-exchange rate eyiyo. Ngoba indlovu ephakathi kwe-economy Zimbabwe yathesi i-exchange rate. Ngoba exchange rate eyenzakalayo kuformal le informal idifference yona leyana iyenza bayebe note, iyenza bayebe bengabayanga. Khathesi okusenzakala sokreate kala i-arbitrage. I-arbitrage esihlala esikhala ngayo inyaka ngeminyaka isibuyelo kukreatwa nge-wide difference between the official exchange rate and the parallel exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama-taxes ukufuza ancedise ezisebenzi ukuthi zithole ivalu emalini yabo kayi-increase i-tax band ethekswa nguhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries are crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu kabone uNcube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni okusemabhukwini bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho industry ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni emabhukwini kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Yona leyo nto iyenza ukuthi budget abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho ke kuzadingeka ukuthi kuyona le budget badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu. Badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu suku ngosuku. Abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela umsebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla. Yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala e-bank belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i 400 billion Zimbabwean dollars ye-budget yanyakenye ekwasala enye imali iseplus ngesingisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyashuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma ngesurplus.
Lanxa uhulumende sithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela.